kuyinto enhle kakhulu ukuthi abe khona okhangele ngamalungelo abantu okhulumela abantu kuyo yonke indawo hayi nje eZimbabwe kuwo wonke amazwe esadiki kuwo wonke amazwe ezwekazi le-Africa kuwo wonke amazwe omhlaba abalelihlo lokukhangela amalungelo abantu abalendlebe zokuzwa lapho amalungelo abantu engaphathwanga kahle baqhakathekile ngakho ke lokho kwenziwa Human Rights Watch ukuthi ikhulume ukuthi kakube lokubonisana lokukhuzana ngokuphathelene lokuphulwa kwamalungelo abantu kuyinto eqhakatheke kakhulu kuyinto enhle futhi ukuthi siyibone ihlalisenziwa zinhlanganiso eziningi ngaleyo ndlela kuzaletha ukuhlonishwa komthetho ukuhlonishwa kweconstitution ukuhlonishwa kwamalungelo abantu izwekazi le-Africa kalonke lasemhlabeni wonke jikelele.
Ubona engaba khona yini umkhokheli we-SADC ongachothoza uhulumende weZimbabwe?
Lanxa kungaba khona abangaba lensolo ngokwenzeka kwamanyamazwe e-SADC amathubo ukuthi baphumele egcekeni omongameli besithi yes banibani lokho okwenzakala kwelakho ilizwe akuqondanga yinto engasoziyenzeke leyo abasebenzi njalo kayisebenzi njalo i-SADC kayimemezeli lapho kukhona izinsolo bayasolana bebodwa siyacabanga ukuthi bayasolana bebodwa nsitha behind closed doors ngesiNgisi angiboni ke ukuthi bangenza njengenhlanganiso ezizimeleyo bona bengabaholi bababonisana bebodwa emuva ngale lanxa singakwazi ukuthi bazayikhuluma leyo ndaba sekuwukuthemba nje ukuthi mhlawumbe angaba khona oyiphakamisayo kodwa angiboni ukuthi ukhona ozaba lensolo angiboni ukuthi ukhona ozayiphakamisa indaba yamalungelo abantu noma kukuliphi lizwe le-SADC.
Umnangagwa uthi abantu bayabotshwa nje ngoba bazama ukuphehla udlakela ngesikhathi somhlangano we-SADC. Kungaba kule qiniso elikhona yini phezu kwalokho?
Angilasiqiniseko sokuthi bakhona abafuna ukuthi bachithe kumbe batshengisele lapho kubanjwe khona umhlangano we-SADC lapha eZimbabwe ngoNcwabakazi. Angilasiqiniseko ukuthi yinto eza kwenzeka. Angilasiqiniseko njalo ukuthi yinto engasoziyenzeke. Kodwa ke into eqakathekileyo ukuthi labo abafuna ukuthi batshengisele bavikelwe amalungelo abo ukuthi bakwenze khona lokho ngendlela esemthethweni ngoba phela i-constitution yeZimbabwe iyakuvuma ukuthi kube njalo ukuthi abantu batshengisele lapho bengasuthisekanga khona. Siyakubona kuso sonke isikhathi emahlanganweni zeomhlaba ezihlukahlukeneyo nxa kulomhlangano we-IMF bakhona abantu abatoyitoyayo abatshengiselayo nxa kulomhlangano we-World Bank abatshengiselayo nxa kulomhlangano lo lalwana ngokuhlukahlukana lawo. Angiboni mehluko-ke lapho ukuthi uma abantu bekwenza lokho besukuma ngokusemthethweni lokuthula njalo betshengisela belensolo kulokho abakusolayo akufanelanga kube yinto embi leyo.